abantu abake badlalela iqembu kumbe aba-affiliated leqembu kumele babe yibo abakhokhela into zentengiso yento zezikipa, into zamasokisi, into zebhora eziphathelane le nto yokudlala ibhora le-Highlanders. Ngoba ungabona ukuthi emazweni abantu abayenza i-commentary kumbe abantu abathengisa i-merchandise ngabantu abake badlalela iqembu. So umuntu angaceda ukudlalela iqembu ayisikuthi indaba ye-relationship leqembu siphelile. Kumele ukuthi bakhonti in another way enye indlela yokuncedisa iqembu and lokuthi labo benze imali babe le at least iway source of living after iqembu. So yeah, indaba yento ezokugqoka like izikipa, ama-tennis, izicathulo, amayembe kumele kwenziwe ngabantu beqembu so that they can bring back indaba zemali eqembini. Akumelanga ukuthi kwenziwe ngumuntu ophandle, umuntu onga-understandiyo. So yeah, bathi bengibuza bathi hayi ubone ngani singenza so ngenza njani. Gimme it was an automatic because sengakubona lokho engafika lapha e-America lase England ngangikubonela amazwe wonke. Abantu abaphathelane leqembu kumele kube yibo abaphusha into zempahla, into eziphathelane leqembu ukuthi benzeni bathuthukise igama leqembu njalo benzeni bebe le life after i-soccer. So that's why ngaba involved ungcwele ngibuza ukuthi senze njani. Kade hayi I think i-idea is a great idea but kumele ukuthi abantu beqembu babe involved laba as well so that ukuthi abantu babone i-authenticity ukuthi hayi into le ngiyeqembu yenziwa ngabantwana be-Highlander and benzani bakuthuthukise ibizo le-Highlander ngoba i-Highlander ungakhohlwa i-Highlander yimuli. Ungavela ube ngu-Highlander ungu-Highlander noma nini, ungaze usuke ulokhu ngu-Highlander. So nxa uyi-Highlander kumbe iskipper kumbe ngamasokisi kumbe ngama-tennis kumbe kuyini ozancedisa ngakho, incedisa lawo usenzani, uzenzela impilo yakho but at the same time uphusha igama le-team.
Ikusasa lebhizimusi lenu leli ulibona limi njani, kuyini elikuloyisayo?
Into eqakathekileyo yikuthi abantu babekwazi ukubambana and babekwazi ukuncedisana, just to support each other. Ungathola umuntu esenza lokhu as long as kuzathuthukisa ithimu, iqembu lesigaba lapho abavela khona. Ngoba i-Highlander ngiyakobulawayo imathebele lendi esasitravela thina siya kumbe kubowange kibo even siyaharare bomangura siyadlala khona hale labo shabani mine langaphi ngapha emaswingo. Uyathola ukuthi kuyave kula bantu be-Highlander abaningi kakhulu. Ukubambana ke okuqakathekileyo kusetshenziswa kumna engufisayo ukuthi abone into le esiyenzile le eyenzukele eyama tennis. Ngifuna ukuthi thuthuke kugcine kuyi clothing company enkulu okudlula just ama tennis, kube izikipa, kube ngamayembe, kube ngama tracksuit, kube ethethwe ngabantu be-Highlander, kube lama shops avuliwe kobulawayo khona pana tennis into ze merchandise eze Highlander. Kuqhatshwe abantu be-Highlander be team abakwazi ukuthi they are recognizable ukuthi umuntu angafika uyabona ukuthi lo lo ngusiza khoza, lo ngugift, lo ngajunior, lo nguthabani lo even uzenze sekhona ngale blessing but babe ukuthi nguzenzo moyo lo yibe abantu engadlala abo blessing Gumiso, abantu engadlala labo abantu nxa befika esitolo babajabula ukuthi ngikwa-Highlander, kube le pride and umuntu uyathola ukuthi uzathola i-marketing elula kakhulu. Ukubambana
abalandeli beqembu uMazwi bani ongabatshiyela wona?
Umbike ngilayo ukuthi kubanjwana abantu babambane babuilde i-Highlanders njenge-Highlander institution eyiyo yona. Ungathola ukuthi mina lokho sengatraveli umhlaba wonke lo awusoze ufike edorobheni ungasoze uthole umuntu okobulawa othi kayazi i-Highlander. So ikule brand name ngenjalo kule mali eningi engenziwa ngabantu kuphela insuku zonke khona uyathola abantu abaku-diaspora like abantu abeZimbabwe, abase-America, abase-UK, abase Australia ngelanga baspenda more than maybe $10 that bengazimiselanga uyispenda. Can you imagine ukuthi bangathenga ipay yama tennis onalana weboso just one person, even bengathenganga bonke enxa ungathenga maybe 30,000-40,000 people all over the world. Imali engenziwa lapha imali eningi kakhulu iyabiselani imisebenzi eqembini. Bona laba abantu abake badlala ibhola sebekhulile njengami bayathola imisebenzi, abantu abakwa-administration bayathola imisebenzi, even izihlobo imuli zethu esake sadlala lathi labanye besapotele ende bayafidwa ngoba guess what, siyimule eyi-1 abangabamba nabantu baspend imali towards i-Highlanders. I-team iyakhula abantu kuthiwa they get better empilweni ngemali because what happens is abantu bayaqhatshana bodwa into ze-Highlanders. I-Highlander phela ayidingi ukuthi ibe le-sponsor. Ungambuza to be honest ingazi sponsor yona yodwa i-Highlander ngokuba le-organization ebambeneyo, kube le-structure, kube ukuthi okay into ze-Highlander asizenzeni so, i-merchandise ethengiswe so, ama-rights ukuthi ama amagame adabukele ayenziwe so. So yi message engichaye ukuqaliswa ngamathenso lawo asike ukuqala upheleli khonapho. Kuzaba le nto eziningi ezenzakala as long as kuvunyelwa ukuthi at least i-Islanders executive le committee ivulela abantu abafuna ukuncedisa.